Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba ezifatshelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-13 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezemali lwethula umbiko othi wonke osomabhizimusi kumele bamukele imali entsha yohlobo lwezigi yona eqhubeka isiwa isisindo nsuku zonke.
Ezesi kukhangelele kathesi ke ukuthi ama passport le petrol le diesel la wonke nje amafutha isenelisa ukuthi siwathenge ngayo leyo zig ngoba nqa kungenjalo kuthi ukuthi inhlangothi ezijejeneyo zizabe lokhu zikhangela ngelihlweli ngayisilo.
Amalunga ebandla le MRP ayebotshiwe akhululwa kunsukwana isanda kwedlula angene kweliphi icele.
Sikhangelela ukuthi bonke bazobe bekhona beparticipate ku-Congress le ebuyayo ezoba khona nge-month end ka-August.
Izakhamizi zemaphandleni lazo zikhala ngokungacaci kwemali entsha yohlobo lwezigi ukuthi isebenza njani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezemali lwethule umbiko othi wonke osomabhizimusi kumele bamukele imali entsha yohlobo lwezigi. Kodwa umbiko wethule ngusibalukhulu ogatsha lwezemali umnumzana George Maguba Matanga awucacanga ukuthi abangasoze bemukele imali bazajeziswa nalo ukuthi izenelisa ukuthenga amafutha ezimota kumbe kubhadalela amapasipoti na. Ngolwesine usibalukhulu webhanga le-reserve omutsha umnumzana John Mushayabanu uthe uhulumende kasoze abambe ngamandla abathengisa amafutha ezimota ukuthi babhadalise ngemali entsha. Lokhu kwenzakala imali entsha le isiwa isisindo nsuku zonke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Kuqakathekile ukuthi izingatsha zonke zikahulumende ziyemukele imali entsha izigi ukwenzela ukuthi abantu babe le-confidence kumbe babe lethemba kuyo. Nxa bengasakwenzanga khonokho ke abantu sebengayithathela phansi bayithathele bekhangela ngelinye ilihlo ukuthi kanti kungani bona bengayivumi. Esesi kukhangelele kathesi ke ukuthi ama-passport le petrol le diesel la wonke nje amafutha isenelisa ukuthi siwathenge ngayo leyo zigi ngoba nxa kungenjalo kuthi ukuthi inhlangothi ezijejeneyo zizabe lokhu zikhangela ngelihlweli ngayisilo ngoba nxa imali ingathengi amafutha awezimota, nxa imali ingathatha amapasipoti kutsho ukuthi mhlawumbe abantu abasoze babe le-confidence ngayo. Kodwa ke ingatsha zonke zikahulumende nxa zingakwenza lokho ngoba ngasikhuluma ingatsha zonke sikhangela ukuthi lalolu gatsha olukhangele ngezamafutha i-petroleum, lalolu gatsha olukhangele ngezamapasipoti lalo lungafuni i-US dollar kuphela. So sikukhangele ke sakuqaphe ngesolokho lokuthi kambe ama-passports sizawathatha ngezigi yini, njalo ipetrol, idiesel, iparafina lokunye siza kuthenga ngezigi yini. Nxa kungasoze kwenzakale khonokho kutsho ukuthi hayi izigi izaba yinto ezabuya idlule ngesikhathane esifitshane ngoba abantu babengela confidence ngayo.
Wona umumo unjani emabhanga lapha la kwezinye indawo lapho kusetshenziswa khona imali bathi nabantu ngemali yona le entsha izigi?
Kuyona leviki esisanda kuyigqiba la yona lesiphakathi kwayo amanye amabhanga abelokhu engakafiki esibangeni sokuthi abantu benelisa ukuthi kuma account abo kuye lezigi. Kodwa ke amanengi sebeconvertile ama balances awe RTGS mize WL imali yakuleli lizwe kwaba ke yizi okungango ukuthi abantu sebesenelisa ukuthi bayisebenzise izolo nje ngengathengi airtime ngayo leyo zigi ukuthi hayi imali sisebenza sibili. Lalapha ezitaladeni ke kusesekhona ukungathemba ukuthi kuzakwenzakalani kakhulu masikhangele laba abaphathelisayo ngoba yibo phela abafuqa umkhonomi ukhangele eceleni ngendlela ugcine kuhlukuluza abantu in terms of ama rates. Sebehle bayifaka izigi le isiku 1:21 namhlanje. While the official rate 1:13.56. So konokhala ke sokuvezela sobala ukuthi ekungeneni kwayo bakhona vele abaleni njongo yokuthi bahle bayibhilize bayinyathele phansi ngazi yasebenza njengalokho kade kusenzakala kuze WEL mbe RTGS. Kodwa ke isifiso sikahulumende ngasithi siyakubona uzama ukuthi ayenze imali le ibe lamandla. Sizwile ke ugovernor we Reserve Bank uDr. Mushaba esithi yena inhloso yakhe ukuthi uzadiliza umkambo omnyama. Sibukhangele ke sibone ukuthi uzakwenza kanjani ukwenzela ukuthi isifiso sikaZulu ukuthi imali le isebenze kube njengakwamanye amazwe nje ukuthi nxa ufuna ukuthi ufike elizweni usebenze leyo mali yakulelo lizwe kumele uhambe uma Beirut change. Kodwa lapho kwenzakalayo ukuthi abantu baqonde emakoneni khonokhana ezilongu senzakala ke ukuthi izigi ayizo ziyafa yasebenza okwesikhathi esithi lohlonzi izahlidilike masinyane ngoba sekufisayo njengoZulu ukuthi imali leyi ibe yimali ezasebenza ezancedisa abantu umnotho welizwe uthuthuke. Kodwa as long lokhu le black market kungela ama Beirut change umuntu engenelisi ukuhamba ejintshe ebhenki kube yiyo yodwa indawo lapho umuntu athintsha khona imali kutsho ukuthi izigi layo masinyazana nje izaphethulwa ngumoya izafana nje lenhlanga eziphethulwa ngumoya ngesikhathani yabengaselancela.
Lo ke ngumnomzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
The Voice of America.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party iMRP amane ayesejele okweminyaka phose emithathu akhululwa kunsukwana esanda kwedlula abikwa eseye kucele laleli bandla elaxoxebuka kwelikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo. Kulamanye amalunga aleli bandla amathathu alokhe esejele. Sixoxele siphathamandla saleli cele umnumzana Mbonisi Gumbo ukuze sizwe okuningi ngalolo daba.
So far kulaba ngi-6 asebaphumayo ejele and bonke sibe sibalindile ukuze sihambe labo kukhongolose and sikhangelela ukuthi bonke bazobe bekhona be-participate ku-Congress le ebuyayo ezoba khona nge-month end ka-August. Ngokunjalo sikholela ukuthi sindawonye sisebenzisana sindawonye. Kodwa ke abanye sesibabonile siyakhulumisana labo sebengenelela kuma-groups sebe participate lasemhlanganweni eMRP ekhokhelwa ngubaba uMdenda loBamfula. Ngokunjalo sikhangelele ukuthi sisebenzisana labo bonke kodwa ke kulababili abayibona abahambe eGoli ukuyobona owayengumongameli we-MRP ubaba uMqondisi Moyo. Sizobakwazi masebejikile ukuthi bakhetha ukusebenzisana lathi kumbe bakhetha ukusebenzisana layo ubaba uMnyoni, kodwa nginethemba ukuthi sizokwazi ukusebenzisana labo futhi.
Wona amalungiselelo e-Congress yokukhetha inkokheli ahamba njani?
Amalungiselelo e-Congress ahamba kuhle sibili kakhulu. Abantu sebaqala ukuthenga ama-electronic cards, membership cards akhona enhlanganisweni esesawaqala phansi. So abantu sebeqalile ukuwathenga sibili ngobuningi babo njalo bareda abantu ukuthi kuyiwe ku-Congress. Mhlaka 27 April kuzobe kule policy conference yona njalo ekhangelela ukuthi ilungise i-constitution, ilungise i-manifesto ukuze kuhambelane. Sithi masiyafika ku-Congress sisazi ukuthi silande ukuyokhetha ubukhokheli kodwa konke okwama-paperwork sokwenzakele sokwenziwe kuhle. So mafitshane ngathi mina hhayi i-Congress amalungiselelo ahamba kahle, i-conference futhi amalungiselelo ahamba kahle.
Lo ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isiphathamandla selinye lamagcele ebandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwebulawayo. Njengoba i-Studio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lomkhokheli welinye icele laleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
sasi vele sikuhlelile ukuthi bephuma khona le ejele sizohlela ukuthi bathole ama private doctors aba azobakhangela ngaphandle kwelizwe ngokunanzelela ukuthi bathi bechayiwe ngesikhathi beqala ukubotshwa bayalelwa khona lokuyayelatshwa ezibhedlela kwasekushinto kwesibili sananzelela ukuthi lakhona lazo izibhedlela zasezimbabwe kasizithembi yikho kumele sibadingele odokotela baphandle ngokunjalo sananzelela ukuthi khona kumele sibakhiphe ngikhuluma kanje ababili bakhona kwele South Africa bahloliwe ngodokotela kwatholakala ukuthi hayi ba-right emzimbeni odokotela bazaqhubeka bebamonitha sisalungisa futhi ukuthi babuye abanye ngoba bazabuya in batches
kodwa sike saxoxa labanye abathi bona baye kucele lelana elinye abanye amalunga nalabo babebotshiwe
hayi angilazi lelo cele babugandi engifisa ukuthi abantu babekwazi ukuthi thina asingeke sikompite ngabantu akade bebotshiwe sidlale ngezimpilo zabo angithi umkhuhlane nalowo siyibonile usenzakala kubochamisa kubo sisisiso kungani kuyabanga ukuthi ijobhu sikhala uhamba lawo bani thina kwi-MRP asilawo lowo mkhuba ofuna ukudlala ngempilo zabanye abantu abadlula ezinhlungwini ezingaka bebotshiwe so ngalawo mazwi ngithanda ukuthi hayi labo abadlala ngama-comrades ethu ade botshiwe abadlale ngawo thina esikwaziyo ukuthi kusukela day one i-MRP 9 ibotshiwe i-MRP labathwakazi bonke jikelele engathi ngama-well-wishers bebedonetha izimali lempahla siye banika ngokubotshwa kwabo bengu-9 singela kubandlulula ukuthi lokhu kuqondene lobani kuthela nxa abanye sele khona ngale harara abanye babiswe emlondolozi sameka shure ukuthi abasemlondolozi baqhubeka besiyanikwa abakunikwayo labaseharare bayanikwa lokhu abakunikwayo lokho ukuthi kuthiwa sokulamacele thina kasikwazi yikho lizananzela lokuthi bathe bephuma abeharare mhlaka-2 April ithimi yethu yadiholwa ngubaba uLwazi Khanye so lo mama umadube bahamba bayabathatha eharare salungisa le mali zokugada ukuthi bagade baze bafika bathengela ababili abasele phakathi umongameli Mlotshwa lo welcome moyo ukudla babathiyela kwathi ithimi yethu ngapha kobulawayo yayikhokhelwa ngomama uSithabile Ndlovu labo baba uSibanda bebulawayo province basuka beyithimu mhlaka-2 bayakhangela ababesemlondolozi kanti inkamba ngithi mina inkantolo sikwenzile ukuthi basuse labana basemlondolozi ibahambise kobulawayo so baphambana labo ifamily yabomama bona labo bongu-2 yayikhona enkami mhlaka-2 kuzohlangabeza aba imuli yabo lama members ethu MRP ogocela umama uSithabile Ndlovu labo mbaba uSibanda bebulawayo province babekhona kusisho ukuthi thina asikwazi ukubehlukanisa laba bantu nga abangakukhuluma bangakukhuluma bakhuluma ngakho ngoba siyabona ukuthi abanye abantu badlala bayapolitika ngempilo zama ama-comrades ona engene kuzimele qhubeka sibancedisa siyazama singelalutho sinjalo ngoba siyinhlanganiso engelama-donors siyazama ukuthi lanxa sebephumile ngoba i-3 years bephakathi ejele balahlekelwe ngokuningi abanye bonke phose bebengama-bread winners njalo abanye bezisebenza abanye besebenza kubalahlekele konke siyazama ukuthi nxa singathola loba yini esikutholayo kubancedisa ukuthi babuye bavuke ukuze bekwanise futhi ukuziphilisa kunye lezimuli zabo
lo ke ngumnumzana mqondisi moyo umkhokheli welinye lecele lebandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo
lamlela ndwandwe
lamlela ndwandwe
lamlela mshweshwe
lamlela namba wafuwe mbula
lamlela ndwandwe
ukwezemaphandleni izakhamizi zesabelweni semhlubulweni wenyakatho emandebeleni zikhala ngokungazwisisi ukusebenza kwemali entsha ethulwe nguhulumende kuviki ephelileyo ethiwa iZimbabwe Gold kumbe ZIG ngamafitshane besithi lamanje lokhu besemnyameni ngesimo somnotho nanku ngoba kabazwisisanga ngemali le phambilini ngokusungulwa kwayo osekuthiye belemibuzo eminenginengi uNokuthaba Dlamini usabela lolu daba ngokupheleleyo esewange.
Izigaba ezicwayisisiweyo lomsakazo zivalisa iNkayi, Cholocho, iBubi, uMguza, iBhinga kanye leWange. Iningi lezakhamizi zalumango zithi kunje bezilokhu ziqamele imali endala kuleli iBond Note. Zithi okwenzakeleyo kulo sizi ngoba kulamabhanga emaphandleni ukuze bayetshintsha le mali bethole izigi njengokuxwayisa kukahulumende. Umnumzana Melos Mabuza wesigabeni sesibuyo enkaye uthi imali yathi isethulwa ibhondi lamane lavalwa khonapho khonapho okwenza lamanje behluleke ukuthenga emavinkilini kanye lokukhokhela imithelo ngoba kufuneka eMelika.
Amabhondi asathathwa emavinkilini abantu mabefuna ukuthenga njalo futhi nalezi emafonini layo imile kayisasebenzi. Le yona la yayikaqalisa ukusebenza so sokulohlupho olukhulu kadesi.
Umabuza uthi uhulumende kwakufuze alethe umbono lo wezigi kuZulu phambilini hathi lesi savuka mpunzana esenzakeleyo. Amazwi akhe asekelwa njalo ngukansela wesigabeni sekaChechete eWange umnumzana Give Me Again Moyo.
Ngani kulokujumana athize ukuthi abantu bangana balalungelo lokusebenzisa imali yade sisebenzisa ngokusemthethweni kodwa sokungani sesivuka sesingabantu ngani bayahlaselwa nje.
Omunye njalo odidekileyo ngunkosikazi Thokozile Dlamlomo weBH 27 komvuthu bothi bona njengabomama bamaqembu ukuqogelela imali sebephazamise ngile kakhulu.
Ngabe sisebenzisile izimali zethu ama RTGS akhipha sawasebenzisa. Irate yangkhona sihle yehlukana. Asisela mali ama RTGS onalawo ke the city silawo.
Osakhulayo unkosikazi Rosemary Ncube wesigabeni se BH 26 eWangela ye ukhala ngekusasa lentsha ebuvilivana. Ethi kunje bezwa kuthiwa izithupheni zama passport bayala izigi befuna imali yeMelika.
Imali ezafanana le RTGS. Cause i RTGS beswipe ngayo ezitolo ezinkulu but ibingathengi fuel.
Umnumzana efihlela Ncube ongumkhokheli wenhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association uthi emaphandleni kusemnyama ebusweni benkawu ngale mali njalo iningi liphelelwe ngoba lisehluleka ukuthenga njengayizolo.
Izitolo zisaqhubeka njalo zisamukela imali yangaphandle seziyekelile ukwamukela amabhondi lanxa kuthiwa sesemthethweni. Ngakho ke bekudingeka ukuthi ngabe abantu baphiwe ulwazi olugcweleyo ukuze bayamukele kalula imali le khulunywayo.
Uncube uthi le mali kayisoze iguqule isimo selizwe nje izimele ilaphana kodwa izamele iphekelezelwe zinguquko kwezepolitiki, ukugwenywa kobusela, ukuhlonishwa kwesisekelo sombuso lokunye kungenjalo izaba yize njengeyayizolo. Ngokusho kwebhanga elikhulu lesizwe eliReserve Bank of Zimbabwe, isisindo sezigi le sizaqalela ku-13.56 nxa iqathaniswe ledola elilodwa leMelika. Imele iStudio 7 ngiseWange nginokuthaba Dlamini.
Siyabonga nokuthaba, sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana, umhlonitshwa wethu unkosikazi Patricia Chabalala ohole amantombazana emkhosini wemiklomelo kaChief Dakamela ngomgqibelo odluleyo enkayi, intombi zomhlahlandlela, ochasisa ngokuqakatheka kwamantombazana la angamachichi emkhosini yesintu.
Sibusisele kakhulu koDakamela. Sihambe sasika sibili sabusiseka, abantwana bafundiswa amasiko, bangena kokwamasiko akibo besenga okwakibo. Kube kuhle kakhulu, labo bahlabela izingoma zakibo, benza umgido wakibo. Hayi koDakamela kubusiseke kakhulu, emananzelela sithe sivuke singakasuki lapha koBulawayo. Izinto ziningi bebibusisa ukuthi ngibebindlela yokuthi siyaboChief Dakamela bonqube abayibo abanikazi bezulu abafike nacala icela izulu bavunyele abayibo abavele bejula injelebe wonke amatshe abephezulu. So sikhe sabuthiswa sahamba sasafika khonale sithe sisenzeka khonale lada futhi lanamhlanje. So kubusiseke kakhulu, siyambonga umfani uDakamela ngokwenza umgido ongaka.
Ayisuke wedwa obuhola iqula lamantombazana asekhona esigabeni ezehlukeneyo khona ngapha eMathebeleland. Lisebenza njani ndawonye? Abanye bangaphi, abanye bangaphi?
Abanye ngabantwana besikolo abebhenguka primary school. Njengoba vele inkosi yethu yokugcina yayingilebhenguka iyahlonitshwa ilebhenguka yena kuyani lobhenguka primary ngoba ibizwe ngebizo lenkosi. Sibe nelinye iqula lamantombazana zisenketha kumbe kungaphi angamatshintshi. Sibe labanye abantwana abasegoli abantu okumele ngabe bayabuya nimafike emgidini nje nabo babekhona. Bese kusiba labami bona laba bantwana ebabona abakabi kumakingi kakhulu sibengqondo nomcabango ukuthi sibafake kule yonke indawo izigaba zonke emasouth nemasnoth ngebulawayo babe lendawo zokuthi lapha bafundiselwa la lapha bafundiselwa la ukuze inkosi ibe lamashishi awo aphuma kwezigaba zonke.
Indawo yawo ingaphi amashishi la nxa kuhanjwa laphana lenkosi?
Ucabama amabuthelo aphansi kwenkosi amashishi abesethi baphambili niwahambe hlabekela encedisana lamabutho bekhokhele kwinkosi.
Sabona njalo ukuthi lalikhona emkhosini owedluleyo owokunanza ilanga lenkosi uMzilikazi. Lizabe likhona yini endaweni zonke lezi ezamasiko?
Sizaya enkosini sisananza inkosi siphinde sibe egada sizahamba lawo futhi amabutho egadati enkosini vele sikhonapho ngoba vele yinkosela amatshintshi izintombi zomhlahlandlela zizokumele zikhokhelele ukuya emzini wenkosi.
Abanye bengathi ikuncindezela amantombazana yini kumbe hhayi yikuwafundisa kuhle abafana ke?
Amantombazana akudala ubona ayephathele wonjika abangena into eziningi izigwaso ezini ayivele efundisiwe obanazeleka khathesi ibizwe lethu abantwana abaningi bayadlongulwa bangena kwizinto ezini bephanjanisa ubuntombi babo baphanjaniswa baze baphanjaniswa bangaboyise bangabebhuti babo bangabemalini. So nokuhama sibafundisa ukuthi bazimele angadlwembulwa angaphanjaniswa ngomunye umuntu empilweni yakho asikho kubacindezela ngikubavula lehle okuthiwa i-awareness ukuthi bananzelele ukuthi ungaziphatha kanje uphinda empilweni engayisiyo usudilikile ubuntombi bakho nanxa ususiwe ebenzeni kwakho awubavali usho kuthiwa bebizigapha kunenga ababizwa ababiza ngawo lawa amadoda wona kangazabuthandi akakufica uveke usuke wahlangana nabesilisa indlu yakho uyahlale kuthethise ngakho awukhonisi uyahlale kukhulume ngakho lapha sizama ukuzikela abantwana labo bahle bazi bebaninyani baze bazikhiphile ukuthi hhayi sengisiyakuwena abatala siyaqalisa khathi esikhona pha kobulawayo nganisa kakhulu ngiyakhankasa ukuthi abazali abanye abantwana abangabafana abafikile ngoba thina sesinogogo sesinokhokho sinje bazathola okukhulu nabobaba abazabafundisa bangene ebuthweni ibutho benkosi nakutshwana bebekhona nxa ulandeleki ubabonile sifuna babe bibuthi yimvizo yabe okuzathwala ibutho benkosi kakhulu ngoba iyabizele yahle yafundiswa ukuziphatha ukuzigcina nokuthi bangobani.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Patricia Chabalala obehola amantombazana emkhosini wemiklomelo kaChief Dakamela ngomgqibelo odluleyo enkaya. Intombi zomhlahlandlela zona ezingamashishi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lo nkosazana Nothando Weza. Sihlaziya udaba lokuthumelana imfanekiso abantu benqunu. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga mthakazi.
Ya, ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolu olokuthi abantu bayathumelana imfanekiso yabo benqunu kugcine sokuphuma emphakathini?
Mina mthakazi ukuthi kwelami isayidi ngibona kungamanyala ngihlezi ngiyithole indaba kubomama ukuthi kanti sokwasuka kwathini umuntu waphelela ngaphi luthando bani ukuthi kuthiwa umuntu uyacela ubunqunu bakho. Okokuqala nxa ungumama okwanile ekhanda okupheleleyo impilo ophuma ebuntwini awungeke uzethi uhlalele ifoni uthi ushuda ubunqunu bakho isithi uthabisa omunye wakho. Lokushana vele mina mbona ungani kwande kwenziwa ngabantu abayisizi ngoba omama sesimunu asisela zithunga ngenxa omama bona laba abangazihloniphiwe ngoba kathesi nxa sebesilwa nawo lawo madoda bayakutredisa kuma-social media. Umntana wakho uma esebona ubunqunu bakho umzalwane wakho kumbe umzali wakho kumbe umfowenu ukukhangela njani?
kahle ngiyabona singazini ngiyabona ungathi omama kahle kahle bona so angazi ukuthi seba yangikhumbula ukuthi bezulu yathokoza ngento ezibonakalayo umuntu ma ekuthanda vele ungabona enxa yokuthanda okokuthi ufuna ukudlala ngawe kumele akucele ubunqunu bakho ngenxa yokuthi yabekwazi ukuthi uyifiyelele vele uzobushuta sikubona abaningi beshuta esayidini lami mina umuntu othandana lami ungabona ekucela ubunqunu kuphelela khonapho ukuthandana ngoba siyabesembona ukuthi ngithandana ngesiyelele somuntu ngoba umuntu okwanile angeke aze afune ukugcina ubunqunu bami mthakazi waye efuna ukugcina ubunqunu bami efonini lokhuyana kwenziwa yizisebe nothi abantu abavuthiweyo kahle ekhanda and ungathi uyakhangela lobo bunqunu benziwa ngabantu abakhulileyo okumele ukuthi ngabayilaya ama-2000 kodwa ubunqunu obutreda kuma-social media ngoba abantu abadala kuyini esikufundisanayo awusoze ubona amadoda etreda ubona omama abaningi obaba badla ngako uzatholisa nto omama bayakutenda umuntu wakhona nxa esethithi ngiyakufaka ku-social media uyabe sesesaba sesithi ngilimali engaka abaningi amadoda anothile ngezimali zona lezo mina ngihlezi ngikukhuluma kubomama ukuthi bomama akulathando lokusendelana ubunqunu ungabona umuntu esenza njalo kakuthandi okokuqala uqale wakubona ukuthi yisiyelele kufana lomfazi womuntu uma ukhonzisa umuntu ekwazi ukuthi ungabona ukukhombisa kukhona okubonileyo kuwo kakuthandi nxa engafunanga uyeyisa umkakho ukubonile ukuthi wena vele uyifikelele that's why ekukhombisile ngoba waye ekukhombisa wena uyendile udeleleni kuwo lawo sekumele uthathe inyathela lokuthi umuntu lo ngiyendile but kuze nje ukuthi uyangifuna kusho ukuthi uyangidelela usuke uhambise phambili ungayenzi i-secret ngomuntu okuyeyise umuzi wakho efuna ukukuchithela umuzi wakho
manje nxa ukhangele udaba lolu lungaqedwa njani ukuthi abantu benga thathi imfanekiso naleyo
ukuphela alisoze liphele ngoba kumagroup abomama esikhona uma sizama ukubabonisa bayakutshela ukuthi yikho ukuba romantic so kutho ukuthi thina abanye sikhule kuromantic kungekho asethi ubufunde so nxa lizama ukuthi lixwayisane uzele kutshela ukuthi umuntu kumele be romantic lingaphili uthando lwakudala kathi sikula amafoni akusoze kuguquka ungabona abantu beliphendula njalo siyazama sibili ukubonisana ngakho khona lokhu kubomama ukuthi hayi bomama lokhu yayangisa bentsho ukuthi kumele umuntu abe romantic asazi ku-romantic bakhona ukuthi ungasele trader yibe ku-romantic yini ngoba kambe nxa ubhude sezabonana lesitho samfowethu kumbe umzali wami kumbe umntanami angandihlonipha yini kumbe umzali wami kusasa
hayi kuyezwakala isikhathi so esingasavumi ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga mina abalaleli elibaleleyo sokungathi thina omama bonke singayeki lento sizingenela amakhwapha sikuyaneni ngokutenda ubunqunu ngoba omama bona khonoko okwenza njalo yikho futhi okudala ukuthi sesigcine sizilawa ngoba ungabona umuntu ongumama elesindi sokutenda ubunqunu kutho ukuthi lanxa yenzile ephuma emgwaqweni uyakhomba akazihloniphi yena ngokwakhe sokuze sinqabe izinto bomama asithinte nini ukwenza sikeni sibuyelene ebuntwini bethu lizabona zonke lezi zinto ziyakuphela siyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke bekungukosazana Nothando Weza ebesixoxa la ekuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye kwezemidlalo ke sikhangele impumela yemidlalo yenkezo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe kundawana ezithiyeneyo zelizwe lamhlanje. IBikita Minerals 2 Bulawayo Chiefs 0, Ngezi Platinum 1 Highlanders 1, Chicken Inn 2 Green Fuel 0, Herentals 1 Manica Diamonds 2. Sika savumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ugatsha lwezemali lwethule umbiko othi bonke osomabhizimusi kumele bamukele imali entsha eyohlobo lwezike.
amalunga ebandla le MRP ayebothiwe akhululwa kusukana isanda kwedlula angene kweliphi icele. Sixoxeke lomkhokheli waleli bandla elinye lamacele aleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo kunye lesinye isiphathamandla secele elinye umnumzana Mbonisi Gumbo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa njalo lokuthi nxa lifuna ukuthi silithumele inhlelo zethu lingaya kuWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilale.